soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani zulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mpandula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi.
Umnumzana Jacob Mudenda owebandla lezanu PF usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedalela ePhalamende kukhetho olwenze lamhlanje.
President Nelson Chamisa uqhakathekisa ukuthi akhe ibandla le-MTC alibuyisele ekuqineni walela likho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MTC sizaba le-19 years izelwe. U-president usefaka abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libika ukuba elinye icele elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe liyalile ukuya kumanyano wamanye amabandla ahlubuka ku-MDC yakuqala. Umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze ezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezingatholanga izikhundla ku-cabinet, izikhundla zaphezulu ebandleni leZanu PF zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedalela ePhalamende kukhetho olwenzwe edalela ePhalamende namhlanje enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa owe MDC Alliance. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Umdenda oyebandla leZanu PF unqobe unkosikazi Paulina Mpariwa owe MDC Alliance oncindize kulesi sikhundla. Umdenda uthule amavoti phose angamakhulu amabili 179, Umpariwa wathola amavoti angamachumi phose athuba mnembili 79. Edayele sinethi unkosikazi Mabhewuchi Nomona unqobe umnumzana Morgan Komish ethatha isikhundla sokuba umkhokheli wedayele sinethi. Uchi Nomona uthole amavoti angamachumi amahlanu lambili, uKomish wathola angamachumi amabili lambili. Umlawuli wedayele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo kuparlament edluleyo.
We have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi. Wanceda ukufaka imithetho emitsha ehamelana lesisekelo. Nguye owaye sesikhundleni ngesikhathi sikhupha umnumzana Robert Mugabe.
President was impeached.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Sir Clement Chigwinya laloba nje ethe ibandla le-MDC Alliance lizaphikisa ibandla leZanu PF ukuze kukhanye ukuthi bavotelwa labo.
Chatakathumwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZanu PF panzvimbo imwe.
Sizalwisana lebandla leZanu PF ngokulutshwane bethu. Esikubonileyo namhlanje ukuthi kulabantu abahlanu abavotele ibandla le-MDC Alliance. Besingu-74 kodwa sithole amavoti angu-79. Kutsho ukuthi kulabantu beZanu PF abavotele i-MDC.
Umkhokheli wamalunga edayela ePhalamende awe-Alliance uChief Whip umnumzana Prosper Mtseyam isekela unkosikazi noMathemba Ndlovu. Kuthi uChief Whip weZanu PF ngumnumzana Pupraito Garib isekela ngumnumzana obedingwa Mguni noSenator Tsitsi Mzenda kuSenethi. Ozabe ekhokela MDC Alliance kuSenethi ngumnumzana Elias Mzuri osekela ngumnumzana Morgan Komichi. unkosikazi Thabita Khumalo ukhethwe MDZ Alliance uba ngomkhulu webandla eliphikisayo edale leparlamente. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngiKipson Bebe.
Ibandla ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selikhethe abasekeli bakamongameli abathathu kungela owesifazane. Lokho kulandela kumanyana sokwenzwe ngamacele wonke ayehlubuke kuMDC agoqela ebelikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube ele People's Democratic Party elikamnumzana Tendai Biti le MDCT ebikhokhelwa nguye uChamisa. Okuningi asikuzweni kuBhebhe njalo eseHarare.
UChamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye eliqinileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatha lezindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo umnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komichi sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mdzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekisa ukuthi akhe ibandla leMDC alibuyisele ekuqineni kwalela likho khona liqalisa ngo-1999. Senanzelela ukuthi lokhu president ukwenze iMDC sizaba le 19 years izelwe. Upresident usefaka abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe kipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselela ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaim i-victory eyama-elections eyantshontshwa yi-ZANU-PF. Ngalokho upresident useaphointe abantu abathize labangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mdzuri uyalolokho engu-vice president. So sithi isikhundla esasingesika president Nelson Chamisa esobu vice president sifakwe uSenator Komichi. Isikhundla esasingesika Thokozani Khuphe esobu vice president sifakwe uProfessor Welshman Ncube osephendukile kuMDC. Honorable Thabita Khumalo okade engusikhulumeli sebandla usefakwe uNational Chairperson. Honorable Tendai Biti usengu National Vice President. Honorable Monzora walengu Secretary General. Honorable Mpariwa Deputy Secretary General. Honorable T. Makone Treasurer. Honorable Wende Deputy Treasurer. Honorable Chibaya walalokengu Organizing Secretary. Honorable Sibanda P. Sibanda Peggy Sibanda usengu Deputy Organizing Secretary. Isikhulumeli sebandla sokungu Councillor Jacob Mafume. Isisekeli sakhe singu Dr. Vibeki Themba Mpofu. Secretary for Elections, Honorable Zizai, Chair Lady Women, Honorable Karenyi, Chairperson Youth, Honorable Chidziva.
Usibanda uthi inkulumo lecele le MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi iMDCT kamakhuphe isebenzana lezano PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo labanye bamabandla aphikisayo.
UThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla lafana labuyelelana yavunyelana kudala ngesikhathi vunyelana honorable uKhuphe ngazange avume ukungena, kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili. Sizathola abantu bazangena kumanyano omutshalo, kodwa akusiwonke ozabuye. UMakhuphe nguye walaba bangabuye, ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye leZANU-PF.
Kodwa umsekeli kaMakhuphe umnumzana Obed Guthu utshele Studio 7 ukuthi kakuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakuChamisa ebuza ngokugama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi iMDC Alliance. Uthe hashi kaliguquki igama.
Ibizo leparty kalizange litshintshe lisuka ku-MDC. Lokho liyi-MDC sikhathi sonke lesi. Ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance kusenziwa ngoba kulobu kulokudonselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumende kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise lamanye amabandla abesevunyelwe ukukopa ibizo le-MDC.
Isitudio 7 ngayisebenzisa ukukhuluma lamanye amabandla akade kumanyana we-MDC Alliance anjengeZimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze sizwe imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Idale le-cabinet elikhethwe ngeviki edluleyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa lilamanye amalunga abekade esehlala ekhona kuleli dale angasekho. La ngabalisa umnumzana Obert Mpofu, uDokotela David Barirenyatwa, lomnumzana Patrick Chinamasa kunye labanye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubanikeze umsebenzi abazasebenza bewenza besebenzela ibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uthi iziphathamandla zeZANU PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathi ntambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube isakhamuzi sakobulawayo uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqale ukusebenza njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olwe-cholera osoluqalisile elizweni phose jikelele. Sizabona ngabo ukuthi bazasebenza ngalobu hlobo kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenza beyenza yena le besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho-ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu eyeZim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
Iphathi as it is yilabantu akhanya ibavalele phandle, so those people should be accommodated kuphathi udaba babe le misebenzi. Implication yakho nokuthi it doesn't help us, ayisincedi ngalutho, nasibone uphambi ukuthi isinceda ngani imisebenzi yakhona. It will come again to the point, such a point aphontena kwakulamanye ama-vacancies ayephongoba engasebenzi kuthi engasincedi ngalutho. Khonapho kuyi-taxpayers money rather. Indaba esibona ngani khonapho asukusithakazeleli thina i-public ngoba kakusincedi. Ama-post anana ade khona ama-ministries ade faki wona lana. Of course bakwanile benjani lapho want to cut la ma-cost.
Umnumzana Desire Moyo imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyelinda isibaya.
Bona kwami kuqonde nta ngoba lasekhaya sibili inkaba incane ngasadonsi sesimelele kuphela ukuthi sithathe isigogo sithuka imchilo yona inkomo lathi siyagcina isibanje ihlale sibayeni ngakho ke ba right nxa bekwenze khona lokho is good kakhulu for us amaZimbabweans ngoba uyathola ukuthi eminye imkanje emdala leyana ibingasasincidi kakhulu ngesizwe bese sidinda ndawo yinye njengesimbi yesigojo lamanzi engaphumi so siyabonga kakhulu ngenyathelo leli lithethwe ngukhulumende yena lo ofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkabe ezindala ezimxhilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale internal matters but not ama issues awesizwe
unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owaye ngumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni
uMnangagwa into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu ngoba ngiyakhumbula after iku whatever mbekhumbe kwini okwenzakala ngoNovember kumnyaka ophelileyo abantu bakhonona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengabo China Masa bo Obet Mpofu wo Superman Tiwanzira I'm glad ngoba khanya ngobaba olalela abantu bakuthi abathini khathe subakhuphile ezihlalweni zaphezulu
uMnangagwa ugcobe amalunga amatsha ukuba ngabaphathi ntambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obet Mpofu uLouis Mathutu uPaul Mangwana kanye lowaye kubutho uAngel Bethru Geje ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabele Masuku
uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngaba kukhangelele kugatsha lukahulumende olwabontanga olukhokhelwa ngosakhulayo njalo unkosazana Kirsty Coventry nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo
Wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu beMelika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lasikhombisa kwenzakale isiga sokuhlaselwa kwalelo lizwe ngamalwe cwacha ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi September 11. Okwafa khona abantu phose inkulungwane ezintathu eNew York, Virginia lePennsylvania. Ubudlelwano phakathi kwabomakhelwane Eritrea leEthiopia lokhe buthukutha ngokuvulwa komngcele wamazwe omabili owavalwa eminyakeni edlule engamathumi amabili. Osandakhethwa kuba ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefake sobala ukuba ilizwe liphume ebunzimeni kumele kususwe imali yohlobo lwebond note njalo ngokuya kwesikhathi kubuyiselwe idola leZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi lizavuma na ibandla leZANU PF ukuthi athathe izinqumo ezinjalo. UNcube wazise imbono yakhe ngendlela zokuvuselela umnotho welizwe engakakhethwa ukuba ngumphathi ntambo. Osomabhizimusi kunye lengcwethi bayavumelana ukuba uNcube ulamacebo akhaliphileyo. UNcube useke waba ngumsekeli kamgcini isihlalo webhanga le African Development Bank njalo wafundisa emakolijini aphezulu ngokwezimali emazweni afana leBritane kunye leSouth Africa. Isiphathamandla seZANU PF uMnumzana David Ndlovu uthi mpela uNcube ufundile njalo ukhaliphile.
Ainde kwenye sukutu kufaa wake, bamtembiti za kwanika, mendia watu za kwanika, mbili kwenye sukutu za kwanisa, ngosu kangina ma qualifications zake. Mbwene gani wako wapale nyi, pepa la po ya kuma kuna nyi, with how to start his mab economic recovery. So wangani naki paliki pale nangali kuhina, mbwene gani ma proposal za kaya wafaga. Mbwene gani, imaweza na ndilaga za konti, wawai identify ma problems.
Opateke kwezo mbu sazwe, umnumzana Matson Hlalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukhanya ehlukile kulo wakudala, ngakho ubona uNcube ezaphiwa ixesha lokufeza izibopho zokuvuselela umnotho.
No ukuthi i-government lesikhona kathesi isitshengise ukuthi isikhipha ipolitics as i-standard yokuthi you should save. Because kuthatha indoda leyana, obviously, if they have to get him ukuthi asebenze the way he wants, obviously there will be a difference from the norm lejayelekileyo. So I think it's a positive development as well. Into esisele ukuthi sibone ukuthi uzavunyelwa yini ukuthi enze akubona kufanele ukuthi economy ipeak. Ngoba sometimes when you get the people from a particular party which is the whipping process here, you tend to know ukuthi what they can produce is a product engine. But now I'm sure Uncube would want to prove himself like ukuthi uyakwanisa ukuthi asebenze.
Le imbono egcizelelwe nguNdlovu othi uhulumende kaMnangagwa uyazi ukuthi ilizwe liphume ebunzimeni elikubo, kumele uhulumende engenqabeli imizamo kamphathi ntambo wezemali.
Isinqwa usakhindle, of course, nga usakhindle ongadiliza indlu isuperstructure owakhipha ngefoundation ungathenga ezinyezitina ufake khona phana foundation ziyaphuma vele iseme ibuilding ngefana ndayena leya xa ulandela same plan. Kodwa nxa udilizile i-foundation ngani ingaqala mbone ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation and mbone ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominister yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungena-political interference mbonengani uzasenza kuhle. But nxa kuyikuthi sifuna ma because navela mfuna ukukhumela siyurobhani nxa kuyikuthi ntiwanditshile kuyikuthi uyisitina ezintsha eziku-foundation endala uzakwethu le kumele bamvumele nxa silandele iprogramu yokuthi thina upresident thina ukhuluma i-political economy kathesi kafuna ukukhuluma i-party politics ufuna ukukhuluma i-economic politics. Nxa enjalo ngibona elandele iprogramu yakhe izavunyela. But nxa kuyikuthi upresident kulabanye abangamguqula hhayi but mna ndeqinisa upresident uzamvumela ukuthi I don't foresee upresident Mnangagwa efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngezanu p f after 5 years elshisa ukuthi izanuphiwe i-chance. I doubt very much. Ambonisi
uNcube usehle wakhanda insimbi isatshisa izolo uhlangane labosomabhizimusi bakobulawayo kukhulunywa ngodaba lokuvuselela amafikitali avalwayo kobulawayo. Ucwaningo oluqutshwe inhlanganiso e-Human Research Council kwele South Africa lukhomba ukuba abukho bufakazi obuveza ukuthi abakwamanye amazwe kwele South Africa yibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Kusukela ngo-2008 kulezenhlakalo eziningi zokuchayo kwabakwamanye amazwe esezenzeke kwele South Africa. Lokhu kwenziwa izakhamizi zakuleli ezethesa bokuzalaba umlando wokuba izigangi lokubathathela imisebenzi. Kodwa-ke ucwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council luthi abukho ubufakazi balokhu. Umcwaningo wenhlanganiso le umnumzana Stephen Gordon uthi lobanje iningi lezalwane zakwele South Africa zicabanga ukuthi ububi bezenzo zabantu bokuza yibo obadingela ukuhlaselwa, abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi bagange okwedlula izakhamizi zakuleli.
What they told us as researchers was that immigrants bring crime, drugs.
Esikutshelwe yizizalwane zakwele South Africa ikuthi abantu bokuza beza lokuganga, izidakamizwa, ukuqeda imisebenzi. Lezi izaba nje ezisetshenziswa njengezizathu zokuhlasela abantu bokuza.
Uthabe bebuzwa kulolu cwaningo babuthelela inqwaba yezizathu ezingela kufakazi obukhombisa ukuthi iningi lezalwane zakuleli okukhulunywe lazo licabanga ukuthi yilo wayiluphi uhlupho abahlangana lalo empilweni lubangelwa ngabantu bokuza. Utubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi abantu bokuza laba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakwele South Africa. Le yinto enconywa isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana yena othi lobanje kukhona ingcosana yabakwamanye amazwe abagangileyo iningi labo ngabantu abafuna ukuzosebenzela imuli zabo.
Impumela ye-Human Sciences Research Council isethule umthwalo onzima kakhulu wokuhlala sichachangelwa ukubana thina abantu ababuya ngaphandle yithi sibuya lobugebengu lobusela lani lani into zonke ezingafunakaliyo elizweni laseSouth Africa. Kubonisa ukubana abantu ababuya ngaphandle iningi labo lisuka libe ngcono kulabantu balana eMzansi ngoba into enkulu abayilethayo lana yintuthuko.
Umgcini sihlalo enhlanganiswe African Diaspora Forum umnumzana Nqabuto Mabhena osekule minyaka lwela ukuhlonishwa amalungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa uthi lolu cwaningo lwethule xathu abahlala bekutsho.
Impumela esilayo iyabonisa ukuthi izinga labantu abasemajele kumbe abayenza ukuganga balutshwane kakhulu ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa. Yikho sithi thina uhluphe silalo ngaba uzombangazwe abasebenzisa ukwehluleka ukudila le crime besokuthiwa ngabantu abavela ngaphandle abathatha imisebenzi kodwa kungayisikho.
Ucwaningo lolu luthole ukuthi ukuqhubekela phambili kokuhlasela lokhu kusenzakala loba njengelazathu ezibambekayo kwenziwa ukuthi uhulumende akenze okweneleyo uqeda umkhubo wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedictine Hlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. KaZulu baya ngilandela isiqhubelo hlelo lodwa lamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedale lePhalamende kukhetho olwenzwe edale lePhalamende lamhlanje. Silugqiba ke lapha lamhlanje uhlelo lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo ekuseni 6:30 igama ngu Chris Gande.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.